Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babambwa ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo. Bathi bona hayi izangena ku-normal roll, hayi isiphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission namajaji sebaginywa izandla. Sokuyizikhothamathi zezano njalo kuzakwenza ukuthi impumelelo yama-election le iphikiswe, abantu babe lokuhluphana bangazwanani ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu kabasakwazi ukuthi benzani, sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans ama-freedom fighters ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama-polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama-members of parliament. Njalo lama-boundaries setshintshile ama-wards lama-constituents. Konke lokhu yingxobangxoza okuza kwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi fanele ukuthi ulandele ukuthi i-constitution ithini. I-constitution ibeka mhlophe ukuthi ama-candidates abantu aphiwe i-voters roll eqondileyo, hayi ufetha. Mahlaba ezulu, siyancenga njalo siyakhalaza ku-judiciary, kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyizikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.